siyabonga kakhulu sokunandalaleli imihlanganiso yethu igoqela amawadi wonke abobulawayo angu-29 njalo ngathi kungamawadi sengabele ukuthi kumawadi nalawo lawo kunabomama abaphila kumawadi lawo so njengobana sihlangane lohlelo olusolukhona umkhuhlane wobhubhane i-COVID-19 siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimulo ezinzima ukuba ala labo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma-lockdown? Selizijayele na izindlela ze-social media, o-Zoom, lezinye indlela?
Siyazama ngazo zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information dinga le khona ye-COVID-19 ukubana labo bakhuseli kanjani. Nakuma-radio stations sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awe-booker konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kuhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu kodwa siyafisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hhayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabisa na ukuyahlatshwa ijekiseni lezi?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla kodwa lokhu siluyisa ukubana inani leli lingayehla. Lokhu siluyisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu ukubana baxwayise ukubana hhayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfo eka-Okthoba kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Sina-ke lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi oseqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sikumela siphakameni siyehlolwa.
Yikho-ke libabone omama besukuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo kuke kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lilehlelo na ukukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zokukhokheli ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kukhetho luka-2023?
Obulawayo kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu baqale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sakuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume bayerejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona omama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sibili ikakhulu kuprogramu kuhlelo le ye-voter registration hhayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia ngoba eZambia kukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakemeyo masinya bekhuthazana nezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Ngibona ngani lokho kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kwinhlelo zonke ezikhona zelizweni ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zama-youth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge uNkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.